Kule muli ye Zimbabwe ehlala kwele South Africa ethi idinga uncedo ukuze elaphise umntwana nayo oleminyaka emithathu ohlaselwe ngomkhuhlane we cavernous hemangioma. Wona oyenza umntwana lo amile izigaxa zenyama emzimbeni lamathumba njalo izitho zakhe zomzimba ikakhulu izandla zikhule ukwedlula izinga lakhe zicine ziqunywa. Unina uthi indodana yakhe uthando uhlaselwe ngomkhuhlane lo esanda kuzalwa njalo useze waqunywa isandla sokudla. Uthi njalo uze odokotela bamhlole kufunakala imali engange 13,000 rand. Imifanekiso kaThando esiyibonileyo iveza ukuba ngempela izandla zakhe zinanabuke ukwedlula umzimba wakhe. Ulenkalakatha njalo yesigaxa senyama phezu kwembambo kumhlubulo wesandla sokhohlo. Sixoxelo nina unkosikazi Priska Hlongwane.
Umntwana ngamnanzelela igrowth eyayikhula esandleni esika right ele 7 days, then uthe esele 3 months kwaqalisa futhi ukukhula ku inguinal area ku pubic part lama testicles elilodwa laqalisa ukukhula. Wahamba wa operator bathele qeda kulo operator kwakuyi first operation yakhe, ama first operation yakhe operator ama operations ayi 2 kwaqalisa ukukhula ehlangothini kulokhu ngxele ku left side phezu kwembambo. Kuthe sekukhula kanjalo futhi le 9 months wa operator isandla ngoba sesesikhula kakhulu sesesabe kusidlula isandla sami. We abutitha imini le emithathu yoyayikhulu okumangalisayo kwavuvuka futhi ku-axila ngaphansi kwekhwapha phezu kwale elinye ichuma eyayikhule kuqala ku-operator operation yesithumbu. Uthe esehlele after 3 months after le operation waqalisa ukuba la machuma amanye ayi-4 akhula ku-right side lapho ele operation khona lapha abutithwa isandla. Lawo machuma ayebuhlungu ukuthi ngagijima esibhedlela. Tezenkijima esibhedlela bafika ba operator angu-2 akhona. Uma beqeda ku operator la angu-2 akhona kwaqalisa ukukhula the right hands from the obox yaphansi. Waqalisa njalo ukukhula. Uma iqalisa ukukhula kanjalo kwakuleyinye ithuma eyayisemuva kwakumele layo ikhitshwe ngoba yayibuhlungu. Uthe eqeda kukhitshwa kwakhula isandla esika-left sona lesi esi-right esinga-amputethwanga la sisaqalisa ukukhula.
Isifo lesi ungathi siphazamise njani impilo yomntwana?
Kumaffecte emotionally kakhulu ngoba nje ilife yakhe yonke nxa ekhuluma engumntwana enjalo uhlala engibuza ethi kuzophela nini, amadumbadumba la azophela nini alawo. Lokudlala nabanye abantwana uyahamba edlala yedwa ngoba uyabe kwathi bazambiza besithula amadumbadumba abanye bethule izisu eziningi. All sorts of those things bekumangala ukuthi lesandla esinjani, izandla zakhe zikhwananga, imini yakhe ayikwananga. Even ukudla uyakhe atsho sometimes ethi khona angikwazi ukudla ngoba isandla sami asikwananga, ngilazanto ezingeneleyo. My worry is uminwe emibili layo isikhula. So bengicela uncedo kakhulu ukuthi at least if odokotela bangathola isolution angangena ku-MRI sibone ukuthi khona phakathi kunjani, then sekudingakala isolution ukuthi angasizakala kanjani.
Abangathanda ukuphathisa bangakuthola njani?
Abafisa ukukhulumisana nathi ngefoni nanzi inombolo ezilandelayo 0027 62 374 3560. Inamba lezi uyakwazi ukufona njalo la ku WhatsApp zikhona. Uyasiyakwazi futhi ukuthi sixhumane sifonele la ku WhatsApp. I-address lapho esitholakala khona nayi 66 Auckland Flat kudilarei lepop euvelu eBellevue East yikho lapho ongasithola khona. Then njengoba kune-corona kulama rules and regulation, ma ufuna ukubona ingane kuyaba nemithetho kodwa akuyalelwe ukuthi ubuye uzobona i-condition umntana akiyo besusiza lapho osiza khona.
Unkosikazi Priska Hlongwane ngumama kaThando, umntwana ophethwe ngomkhuhlane we-cavernous hemangioma odinga uncedo lokuthi elatshwe. Inombolo zakhe njalo kwabangathanda ukumsiza zithi 0027 62 374 3560. Ngeza kwele South Africa.